Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso ebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF, official position kaluhulumende osubusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawa ayo umnumzana Swithan Chiroza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive, lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Ye, amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulama ward ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Ku-ward 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, ku-ward 8 kulapho kwabhubha khona uMamuronia Mdara, so lapha uzange ngikhitshe muntu. Ku-ward 9 kulo Donaldson Mabutho wakhitshwa laye. Ku-ward 12 kulo mama uLilian Mlilo. Ku-ward 18 kulo mama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Ku-ward 19 kulo Clayton Zana. Ku-ward 20 kulo Ernest Rafomoyo. Ku-ward 21 kulo Tino umfoka Maphosa. Ku-ward 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo ama-wards la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane u-MP wenkulumane okucaca phulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula u-Honorable Buscelesi le Mahlango kumele abuyele endaweni yakhe, abuyele ephalamenti. So ngasho ukuthi umsebenzi esikhanya nalawo yiwona lo.
Kuma by elections yaseke yenziwa, sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by elections azayo la?
I-by election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi ZANU-PF yathatha ama-resources e-government baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election eyinsiza lapho abaguduza khona isipara se-GNB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-police station bayasebesaba
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni nkulu
asambeni madoda siyovota
asigambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo intathele izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili
I made an appointment to come see you today
in what capacity
you understand
are you
I'm a member of parliament
okay have you got an official sanction from parliament
I don't need a sanction to be here
you're an official government business
I'm not government You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation, Julius. I'm sorry, I can't.
And there was a resident on that plane because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekujiya abaningi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa akumnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kune ngilezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imsebenzi
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
Selokhu Malema imemezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele emfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hhaji abokuza ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
Band ebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho ukubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo kodwa ungahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma suyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu obekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe baye bomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa lukhanya ikhulume sola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe ngasoli la babenza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazila uhulumende ulesazila ngesenzakalo lesi sibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga bekhona ababa answer bhumba abaphendulayo ngindaba yeli litshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland asosi kuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara.
Inhlanganiso leyo bheji kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland. Asonto yenhlanganiso le kuphela, yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland. Lathi njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lo msebenzi onjengalo. So yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni osabhuku laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleland siyahlangana nasingela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyiwe sibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo ekuona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshela abantu bakithi laba abababulalayo abaqakathekanga. Thina sikhala ngabafowethu, sikhala ngodade wethu, labazali bethu abasishiyayo. Yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo, mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi kumbe amabhonzo amadonki lawa. So iZANU PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo, wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka.
Okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani?
Uhulumende weZANU PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawundi. Ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo. La lundoda osekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo. Kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka. Kodwa into yokuqala ukuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningaba kukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. Uka ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZanu PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela uqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendawo ezingathathi hlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethu eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyawezwa amaphathi, siyawezwa amaphathi impela labantu bakholwa abathi imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi alabo vice president ababili, mthwakaza ila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni elincane kangaka eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi yiko kulobandlululo khona khona kulawa amabandla nalawa athi ithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi mthwakazi lobandlululo. Kwelo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeleni abaningi basiziba abasekela bonke akuthiwa olesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU PF yakhona le. Iyayifundele audio, ifundele audio bezwa abantu. Mthwakazi ila bandlululo. Pambili kumthwakazi, pambili kumthwakazi Republic Party. Yibandla elingasikhulula edabeni lwesikilo namhlanje. Elincindiso esalufakwa yiZANU PF labo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu. Asilali ukuthi wathi ezinxaye iZANU PF le MDC.
Sanibonani bantu bakaStudio 7. Hayi, ngiyaphila. Yazi, ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli, ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni lame umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeli kahle sikhululekile kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe umuntu wakithi ukude kabothi namhla kungabe kuliwa uzobungekho ungagqugquzela udlame sibili siyacela umuntu wenkosi hayi asifuni bese ngani ukuthi iMRP ifuna impi. iMRP kayifuni impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje umuntu wakithi wena njengoba uzizwile ngazi mbe kuyinto evikini leli last week kodwa emalangeni kwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwe lethu kahle sikhululekile kungela dlame kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So uma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorilla mfowethu, kukhali AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanbonani basakazi be Studio 7 odungameni komo nabo Israel Jesus Banda ninjani nabalaleli niyaphila lonke siyajabula inkulumo ezikhulunywayo siyazijabulela ngoba iStudio 7 umsakazo okhipha indaba ezinandi indaba njalo eziliqiniso ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa ayeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo izaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethena akangenela ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egxile kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho ukhuluma neparty yakho uyibuze ukuthi kungani ngafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngithi ngenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu bezimbabwe ukuthi bebelokhu beqhubeka uyazazi ukuthi ngitsho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlambe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho loku akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile ngose ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngasombuka ya ngicela lami phela ndifake i-audio yami la imizwakale ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections bethakula sikhathi hhayi bantu bakwamthwakazi ngingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingadlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba lamavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhangela vele omonzora ikuyini omonzora lani bantu bakamthakazi ningadlali ngabantu ngiyabonga
linjani kustudio 7 nangumntu ngangisetshalotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe kuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bekuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kanti i-lockdown leyi ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenziwe imichikicha sonke why laba bantu kanti bengathengi utshwala bayenathe ezindlini kanti njengokuba bethenga igrocery kuyini kanti vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12 1 2 3 4 ekuseni bhawa kulokhu alibonitiko spread corona kono abantu sebedagi abasazazi nje bongubambana bephefumulelana amabhala kabathengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela ama-radio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influensa nxa kuyukuthi ikorona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakukhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele ezindlini
bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshalo obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ya ubanxa bebuthene lapha amabha bavuthene besebeyizindlu eziningi ezijiyeneyo ezijiyajiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu bechayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezijiyeneyo but bayathenga bebeningi omunye lomunye enatha lapha adlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before. Unemployment dropped. The unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%, the biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Rafael Mthombeni. Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi ebezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina ngibona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Mina khona lokho ngibona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi wenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje-ke fika laphana efica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangaka sebehlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana abe kuvele kuxega so ungata kuqedakali kusiyale kuchaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema imisebenzi isikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanze ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele ngibona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden ngoba ngikhole ukuthi uza kuthi anga 34 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolukhona aphinde athi uyama uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje kuze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye okumele kuzihluphe libandla lamademokrat
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo Inkokheli MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.